Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo kobulawayo phansi kwendikimba ethi Enhancing Efforts Towards Stabilizing the Macroeconomic Environment for Inclusive Socioeconomic Development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. Uncube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuti ekungeneni elizweni. Umphathintambo wogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngiyona lukwazi ukuthi lo mama usesibedi layo seko wakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Imushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Esimele sikukhangele khathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into yesanitary wear batshona. Kule nto ethiwa ngesikhiwa zero rating, kusitsho ukuthi siyabe sikhiphe ivat, ivali edetex, but also siyabe sesikhiphe ijuti kusanitary wear. So manxa sikhiphile ijuti kusanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula, but kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathole isanitary wear, uyahamba ayenika esikolweni imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabilutshwana ngoba kade kuhlupha khathesi balanxa silabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenator uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nxa uminister of finance engayilandeli imbono lyana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no-go area, siyindawo. Ngoba thina sizwa ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lo mkhono musukume, ngoba nxa sesikwanisa ukuthi khona sesisukumisa umkhonomi yikhoso uzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-companies kunokho ukuthi khona ikhampani ukuze ingathethwa kumbe itebe mele ukuthi bayiphe something labo ukuthi nxa ithethe umuntu
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kumele kuqale kuhulumende kasivulele amankampani lawa avaliweyo ama-industry asebenze wonke umuntu asebenze. Ngibona ingani asiyike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa yikuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.